Inengi lithi sekusobala ukuthi ilizwe selibuswa libutho njalo indlela kaMongameli Mnangagwa ekubonga abamfaka embusweni. Uchaniman webandla lezaphu eMathebheleleni South uMnumzana Matthew Sibanda uthi akumangalisi okwenziwe nguMongameli Mnangagwa njalo kuyazakala ukuthi uMnumzana Mohati ngumngane wakhe.
Ukungena kwaChiwenga loMohati bekuvele kukhanya ukuzilazila kwaMnangagwa ubana ufuna ukufaka bona kakhulu uChiwenga bevele kubonakala ukuthi uvele uzafaka yena embonga ubana njengoba enguye ohluthola umbuso ezandleni zikaMgabe bekufanele vele ambonge ngokwenza kwakhe ngoba kuyazakala ukuthi uMnangagwa kavotelwanga ngumuntu o-appointwe efakwa yi-army. So akusimangalisi thina besivele sikubona ukuthi ngiyozamfaka ngoba abanye bafakile besuka kwi-uniformu wahlobo bafaka ukuba ngominista. UMohati bekuvele kungumngani wakhe, siyakwazi sonke ukubana besexotshiwe i-G40 ubana udlelana lo Mnangagwa.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthi lokhu bekulindelwe ngabanengi.
Ukuthi njengoba sekungena ibutho ivele yilibutho elizaphatha uMnangagwa ulibutho, uChiwenga libutho, uzakhumbula ukuthi uKhembu Mahadi vele libutho. Kungabe kuyikuthi nje uKhembu Mahadi loMnangagwa bakhipha uniform kudala khona la ngabo 1980 kodwa balibutho. So kakumangalisi muntu ukuthi babe khona laphana, ngicabanga ukuthi bonke umuntu bekulindele.
Umongameli webandla eliphikisayo ele-ANSA uMnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi uMnumzana Chiwenga uphiwe umvuzo wokukhupha owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe esikhundleni, kukanti uMnumzana Mohati ufakwe njengomceciso.
Esibili ukuthi khona sokusobala ukuthi indaba leyi ebukhokheli bukahulumende sokumele ukuthi kube yinto ye-army, yinto yamasosha. Okwesithathu ukuthi abantu beZimbabwe bazilungiselela ukubuswa ngamasosha, hayi lokhu abakulwelayo. UKhembu Mohati sithi thina ngumceciso nje wabantu ebantwini beMathebeleleni ngala mandla angawenza nxa umqhathanisa noChiwenga. UChiwenga nguyo otshitsha abantu labo ukukhipha uMgabe afa uMnangagwa. Yena ngumceciso nje ukuthi abantu bakithi bakhohlise ukucabanga ukuthi nguhulumende wabantu beZimbabwe. Akula hulumende wabantu beZimbabwe, la nguhulumende kaMnangagwa lamasosha.
Osakhulayo uThando Gwinji uthi sekucaca ukuba ibutho lahluthula umbuso ukuthi okwenzakala eZimbabwe akukho emthethweni njalo umthethwandaba sekumele uthathe inyathelo.
Kuhle kwacaca ke khathesi ukuthi le ebesiyenzelwe eZimbabwe yikhu ngoba umuntu akasoke aphomba ukuretire esisotheni ahle aphiwe iposition yokuba ngu-vice president. Ngikhuluma kakhulu ngoChiwenga nga ojaji bethu bayakukhanyelisisa ama-courts ethu akukhanyelisise khona kuyani ukuthi sivumele ikhu yayenzakala emehlweni ethu. Kufani kakhulu kwi-appointment kwakhona.
Asizweni umbono wesakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Louis Mhlanga.
Abantu abahluthula umbuso bavele banjalo uMnangagwa lebutho abalandawa ukuthi abantu bathini ngoba bavele bahluthunela uMgabe umbuso sebesenza umathathu.
Lokhu kwenzakala uMnumzana Mohati ekhulekelwe eminyakeni embalwa edlileyo ngumfundisi odumileyo uMnumzana Shepherd Bushiri owamtshela ukuthi uzakuba likhosi. Inengi lithi uMnumzana Chiwenga usebenzise ibutho ukuhluthula intambo zombuso kumongameli Mugabe ngaphansi kwendikimba ethi Operation Restore Legacy. UMongameli Mnangagwa ubezilazila ukukhetha abasekeli bakhe ensukwini ezedluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi ubelindele ukuthi uMnumzana Chiwenga athiye umsebenzi kubutho ukwenzela ukuthi bengephuli isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.